Iofisi le ivulwe ngesikhathi abantu bekhalela ukuthi ilizwe liqale ukunikeza umbuso wezabelweni owe devolution. Uzulu uthi liofisi iza kwenza impilo zabo zibe lula ngoba kade besindwa indleko yokuya khathana ukuyadinga lezo ngwalo. Umnumzana Vumani Ndlovu isakhamuzi seLupane uveze injabulo ethi ufisa ukuthi lokhu kungami lapho kodwa kuvule amanye amahofisi eCholocho.
Into besivele siyikhangelele njalo kuhambelana lalokho kwathiwa ngabantu ukuthi bafuna amandla ekhiselwe ebantwini, devolution of power. Kodwa ke esikukhangeleleyo yikuthi kungabi yikuthi eLupane kuzabhaliswa kuphela kodwa i-processing yangkhona iye kwenzakala eHarare. Kumele umuntu enelise ukuthi afile khonapha amaphepha njalo leyaleyo passport iphumele khonapha. Kwenza njalo futhi kunika abantu abaningi ithuba lokuthi bathole lawa ma-passport ngoba bebesehluleka ukuthi bagade baye kobulawayo ukuze bethole ama-passport. Kungakho ke asikhangelelanga ukuthi kube seLupane kuphela kodwa kakungene lakwezinye iziqinti zeMathebelele North kubonka iCholocho.
Ilunga ledale lePhalamende leBinga North umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi bakhangelele ukuthi amahofisi wonke kahulumende ehle abuye ebantwini.
Uma kuliqiniso khona lokho into singathi singayijabulela njengecommunity yeMathebelele North. Isizathu esenza ukuthi sijabulele njengeMathebelele North ukuthi besihamba imango emide ukusuka lapho esihlala khona sisiya kobulawayo. Nxa sifika kobulawayo sithole kuyamiwa kume kuze kube kusasa lokhu kumelela ukuthi uthole i-passport. Kanti-ke nxa kuyukuthi sitholakala eLupane sokusitsho ukuthi yihofisi yakiseva thina abantu beMathebeleland North sisodwa. Kanti njalo nje into eqakathekileyo ukuthi ukuba kwayo yikuthi vele abantu bakhalela i-devolution. Abantu bakhalela ukuthi izinto zonke zingabe zisenzelwa eHarare kumbe kobulawayo. Zama-public service zikabuye ebantwini.
Olwela amalungelo oluntu esebenza eLupane Women's Center, unkosikazi Hildegard Mufukari, uthi izakhamuzi zeLupane bezibhekane lodubo lokuswela indawo zokuhlala kobulawayo. Abanye bebeze bebanjwa ngamandla ukulala emgwaqweni belinde ukuthi ihofisi ivulwe baphathiswe.
Lokuthaba okukhulu nge-passport office ivuliwe eLupane siza sincedisa kakhulu njengabantu beLupane. Okutsho ukuthi siyabe singasagada amabhasi vukela kobulawayo. Kade kusihlupha ukuya kobulawayo ngoba abanye bethu babe bengelazindlu zokuyalala. Kutsho ukuthi babe belala begada amabhasi ebusuku. Kuyingozi khonokho ngoba nxa sebefika ebusuku kobulawayo babe belala emgwaqweni bavuke ekuseni besiyalayinela ama-passport. Baphinde bahambe ngobusuku sebephenduka besiye emzini yabo.
Imizamo yokuxhumana lomqondisi wehofisi yeMathebeleland North umnumzana Willard Sayenda yehlule ngoba ubengabambi ucingo. Ekuqaleni komnyaka ubethembise ukuthi ihofisi leLupane lizaqala ukusebenza mhlaka 23 Nhlolanja kodwa lokhu akubanga njalo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.